indaba yeSudan indaba enzima kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi ngo 2019 kwaba lekhu. Kwathi ke ngo 2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni. Kwaba lekhu njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Buban loGeneral Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe usewakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 120,000 amasotsha. And kukhanya batshaya imbhobho, batshaya izigwagwagwa, badilize, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahamba iyengenela, akusonto elula leyo, ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe e-South Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhangela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babanani?
Kulamanye amazwe akade engenela okuthiwa angenile e-South Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxe yibo abanika lo uGeneral Dagalo uHemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia, lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye akade besilwa bevele eTigray belwisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi. Kukhanya zinkunzi ezimbili ezisesifayeni lapha. So ele Melika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe i-pressure, kufakwa ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ime.